abantu be America particularly New York basi receive kuhle sibili bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhlaka 24 November uqalisa ukungena uka mngameli oyilize ucomrade Idi Mnangagwa. So yikho ke sibe siqoqa ke nje abanye amakhampani ukuthi hayi kabalandile laba abasebe express interest kudala. So ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Ithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kwizigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo, Standilile. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisotsha in the first place ngumuntu weZimbabwe and a good trainer. But umuntu uyaguga handi? And angaguga umele aphume esisotsheni. Umuntu angaphume esisotsheni esesea community leader kumbe ajoin politics kumbe abe captain of industry kumbe abe yini, kuyanzakala lokho everywhere in the world.